upresident wethu ebandla le-MDC babamatrayi usemashonaland central ukuthi ayephathisa izizalwane zasezimbabwe ezihlangane lodubo lwamanzi ezikhukhula akwenzele khonokho yikuthi njengoba siyabona ukuthi uhulumende wezanu-PF yena akalandaba labantu njalo bengazilungiselelanga ukuthi leli zulu elibuyayo lizaba lomona njalo bengimafakanga le mali eceleni ukuthi balungisele lokho. Njengebandla le-MDC president ubone kuqakathekile ukuthi ayezama ukuthi ayephathisa laba bantu ngoba kakusincedi ukuthi sibe lokhu sikhala khonokho imbijana lapho esiyitholayo uyazama ukuthi ayefika khona ukwenzela ukuthi siphathise lanxa kungazongiphathisa isikhathi eside. So yikho sokuzamayo ukuthi sincedise izalwane zasezimbabwe ngoba izani yona ngokwayo kayilandaba nomuntu walapha ekhaya, balendaba lokuthi babe ngabahuquluzi amasela okhe beyintshontsha izimali ekumele ziphathise izulu.
Wona unganani umonakalo wobangelwe lizulu lelo?
Umonakalo wangikhona umkhulu kakhulu ngoba singakhangela kwezenhlalakahle laba bantu nalapho kokulala kabasela, abanye izigulane, abanye balomkhuhlane wengculaza osekusitsho ukuthi iningi labo bazakwehluleka ukuthi banelise ukuthi bayethola amapilisi abo. Sonke siyazi ukuthi umuntu onengculaza angehluleka ukuthi ayethole amapilisi ngezikhathi omele athole ngazo, uyenza lokho kuthiwa uyadefaulta, okuzatsho ukuthi iningi labo ukuthi babuyele kukhosi le kade belayo iyabe ingasasebenzi. Njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela lapha uhulumende waseZimbabwe akanakwanelisa ukuthi abantshintshe laba abantu bangene ku-second line treatment ngoba bavele kabanamali yokuthi bathenge lawo maphilisi.